Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 6 kuzibandlela 2019 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
kuzima ngoba kathesi ngishayalikhandi ukuthi ngikalisele emabhukwini abantwana bathathu amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele angikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama 32 pages.
Inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwesikolo ngolwesibili kuthi abazali labo bakhala ngemali yama-school fees.
Ezempilo yezicakathekile kangaka kodwa ke labana abantu kufanele ukuthi bazi ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yomuntu kufanele ukuthi nxa esize emsebenzini aze emsebenzini ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi kabhadalanga irent kumbe mhlawumbe ukuthi ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi uwehlukeke ukuthi abhadale isikweleto kufanele sibhadale.
Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lakho kuyaqhubeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili bekhonona ngokuthi iholo labo lincane kakhulu. Bathi njalo uhulumende kumele abahlawule ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe layo seyamemezela ukuthi amalunga ayo kasoze aye ezikolo ekuvulweni kwazo. Ngakolunye uhlangothi abazali abanengi bakhala ngokuthi indingeko zabantwana besikolo ezifana lama-uniform, ingwalo kanye lama-school fees kuyadula kakhulu. Sixoxe lomzali osenkayi umnumzana Methuseli Dube.
Baba Nkomo kuzima ngoba kathesi ngishayalikhandi ukuthi ngikalisele emabhukwini abantwana bathathu amabhuku akhona ukuthi ngizawagwanisa vele angikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama 32 pages. Umntwana oyi-1 usesecondary ufuna amabhuku angu-25 lo laba abanye bafuna omunye ufuna 11 omunye ufuna 9 singakangeni ku-school fees lakuma-uniform.
Ama-school fees wona ami njani le ntengo yama-uniform?
Ayinte kuyama uniform sithi yasuka ibiseza ama $10 kathi siyibiza ama $54 emakhaya ngapha. I-school fees sikusikansile bese ku $15 siye ku $25. Abe secondary sebe kuma $75 besuka ku $30.
Uza kwenza njani pho Dube?
Vela sela plan ngoba kwalapha imali endlayo ngikwanisa ukuthi engcenye omunye ngimnika ngu-form angu-5 ngibe lokho endinga imali yahlupha ekhavele kayitholakali.
Abanye abazali esigabeni bona bami njani bathini nxa ukhulumisana lapho?
Sikhalayo okufanayo njalo lokudla vele kakukho ngapho uyakuthi udinga ukuthi uthenge okulibhakede ngapho kufunakala amabhuku abantwana i-ballpoint mboniye kudola kathe siphene i-1 so vele uhlupho lwakho nalukhulu akule singathi uhlezi kudla hayi kunzima.
Uthile ukuthi abakho bathathu nxa usuhlela kuhle imali yakho imali edingakalayo emntwaneni munye ungayihlanganisa yonke uyabufuna malini?
Ah, mbona ngani i-special owe secondary uthi ukuthi ngiyabe ngifuna ama 120 preparation yakhe yokuthi ahambe esikolo konke kukwanini. Laba be-primary mbona avele imali yakho isuke imphambanisa ukuthi ngayi-eda kuhle yamphica ingqondo ngoba ayiningi vele siyidluleleke imali sangisayikwanisa. Njalo umuntu ohlezi ekhaya angisebenzi.
Osesecondary lo ukufom bani?
Uya kufom 2.
Abe-primary ke?
Abe-primary kulo grade 7 lo grade 2.
Uhulumende alubana elalele isiphathamandla bonobaba uMnangagwa kuyini ongathanda ukubatshela khona?
into ekade engabathelana becela ukuthi alibabazwela especially ebantwaneni ngoba kuzavela abantwana bako ilungelo labo liyephuleka ngoba mbona ukuba zahamba bonke esikolo bazama ukungenela ezikolweni ukuthi amabhuku atholakale ezikolweni akho zikhona inhlanganiso ezingakwanisa ukuhamba zifaka amabhuku ezikolo konke anokwakusenzakala kudala kanti kwakuqondanga kudala sasisithi ibhuku lingaphela uhambe uyejintisa kodwa awuzange kuvaleliswe kwinto okunjalo sabona sokuthengwa into enjenge amabhuku khathesi impilo inzima emakhaya vele akuplanti ebambekayo.
Umnumzana Methusele Dube ngumzali olabantwana abathathu abaya esikolo. Sixoxela esenkayi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi ukukhalala umsebenzi kwamalunga ayo kuyaqhubeka. Odokotela laba bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika njalo alungisise ukusilela kwemithi ezibhedlela. Umkamongameli Emmerson Mnangagwa uke wakhulumisana labodokotela laba ngeviki edluleyo ebancenga ukuthi babuyele emsebenzini kodwa kwehlula. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe yena othi uhulumende kumele aphange alungisise udaba lolu ngoba umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela.
Umumo sezibhedlela ulusizi sibili ngoba abantu nxa bephathekile baya bekhangela ukuthi bakhangelwe ngabodokotela labomongikazi. Ezempilo ye ziqakathekile kangaka kodwa-ke labana abantu kufanele ukuthi kwaziwe ukuthi nxa umuntu ekhangela impilo yomuntu kufanele ukuthi nxa esize emsebenzini aze emsebenzini ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi kabhatalanga irenti kumbe mhlawumbe ukuthi ingqondo yakhe ingacabangi ukuthi uyehluleka ukuthi abhadale isikweleto kufanele sibhakane kumbe njalo umntana nje uyehluleka uye esikolo uxotshwe esikolo ngoba yena kuthiwa kaye emsebenzini uyekhangela ezempilo. Kuba yingozi-ke ukuthi umuntu onjalo asebenze-ke ekhangele impilo zabantu nxa kulwalokho okumkhathazayo. Isikhathi esiningi siyasibone nje uzwe kuthiwa udokotela uphambanisile wathungela-ke isigelo phakathi komuntu akade mu-operata. Bonani ngezinye izinto zakhona eziyabe zidala khonakho ukuthi umuntu ingqondo yakhe-ke iyabe isele emuva ele nhlupho ezimhluphayo ngoba kaholi okwenelayo. Okwesibili, kubona ngani-ke kuluhlupho lapha-ke uhulumende yikuthi uhulumende wethu-ke nguhulumende ongalaqiniso. EZimbabwe sikhuluma ngemali esetshenziswa eZimbabwe eyiyo uhulumende asitshela yona yiyona leyo imali yakwamanye amazwe ikakhulu i-United States dollars. Ungakhangela i-budget kahulumende weZimbabwe ibhajetwe nge-United States dollars, kayibhajethanga nge-RTGS, kayibhajethanga nge-bond. So ngezinye indlela-ke nxa i-budget kahulumende isiza i-US dollars akudingeki ukuthi uhulumende abekwazi ukuthi lokho kutsho ukuthi khona labo abaqhatshileyo kufanele ukuthi abaholise nge-US dollar ngoba i-budget yakhe i-US dollar. Okwesithathu okufanele ukuthi sikukhangele-ke ukuthi hhayi eZimbabwe ungakhangela-ke kuba lo hlupho lokuthi uhulumende ubesesehluleka ukuthi alungisise uhlupho lwakhe nabangani bakhe abe-China abayibo abatshona bethatha imali e-US dollar beyihambise e-China. Wasezama ukuthi afake i-bond note. I-bond note-ke selidale uhlupho olukhulu olokuthi-ke nxa ukhangele zemkhonomi nabantu abasebenzayo abaholayo akula-ke osekuthakazelela lokho okuthiwa i-bond note. I-bond note siphongubanjwa-ke ithakazelelwa yilabo ebabhenefithayo kuhulumende ukuthi bahuquluzeke imali zabantu ababethengisa impahla zabo ngaphandle kwenu.
Lungalungisiswa njani lolu daba ngokubona kwakho?
Lungalungisiswa-ke ngokuthi-ke kulalabo asebehlale kakhulu kuhulumende ikakhulu aba esisukele labo esuka empini sebephelelwe yimicabango. Ngabe bayafikelwa yibuntu babekwazi ukuthi sebephelelwe yimicabango. That's why kuthiwa khona umuntu angafikisa 65 years kufanele ayephumula. Ungakhangela eZimbabwe uhlupho olukhulu esilalo abantu abasifusayo abayibo abaphambili yibo abalama 65 years and above. Njalo bele 65 years and above uzafica ukuthi bonabo yibo ababusa kususela ngo-1980. Umnotho weZimbabwe wawunganeno ngo-1980 sithatha ilizwe ku-UDI. Khathesi sebewuchole bawuchola kodwa lokho bebuya kithi besithi bona-ke bangalungisa lokho abakudingileyo. Eqinisweni ukuthi amaZimbabweans ngokubambana kwawo ngabakunanzelela ukuthi laba abantu i-experience abasinika yona ngeyokubulala asiyokwakha.
Umnumzana Abednego Pepe ngumgcini sihlalo webandla le MDCT sixoxela ekobulawayo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo isilo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe. Ontanga ngiyalambela nonke kuhlelo lwethu lokuqala lwalonyaka umnyaka 2019 Happy Happy New Year. Namhla kuhlelo siseHarare sixoxa lomnumzana uZenzo Nyoni olunga elenhlanganiso obizwa ngokuthi Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Sixoxa mayelana ngezikolo ezikumele zivulwe ngolwesibili. Masambe nikuye siyezwa kunenye. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo bhutwa munjani? Hayi siyaphila, singakaqala uhlelo vele ngizathi Happy Happy New Year nangu 2019 sifikile sonke amhlophe.
Siyabonga, sibongela ukuphila nje.
So bhutwami, yini umbono wakho mayelana ngalokho kwenzakalayo eZimbabwe nxa sesixoxisana ngezikolo ezivulwayo?
Okay, ngiyabonga mfowethu. Engingakutsho kakhulu is very pathetic ngoba isituation yelizwe i-still drowning, yazi iyagalela ngezinye indlela ezibuhlungu. Kakhulu ngizwela abazali nomphakathi nje kakhulu nalabo abasakhulayo abasathi basezwazana abantwana of which ilizwe lethu kalitha sivumele ukuthi sibe nabantwana ngithi abasakhulayo benze izingane ngoba ngani? Ngoba ungakhangela mfowethu Mike isituation yelizwe currently isimo simikubi. As we speak esingakhangela ukuthi amatichala mina ngikwani ngirepresent organization ye-Education and Unemployment Forum of Zimbabwe ngibona angani amatithala alilungele lokuthi astrike. Asikhangele ukuthi sithi umbalisi osuka kokulawayo kuzamele agadi efundisa eshongokwe uzayithatha ngathi imali compared to isalary yakhe. And then isalary katitsha osukhangele naye unezingane ekumele azihambise esikolweni abantwana okumele ababhadale esikolweni endlela lapho yakhona emfundisweni kumele adle ethile futhi nabantwana abanye ngapha ukudla. Sesibuya sesikhangela kakhulu kwezomphakathi ezweni. Ngikhangela abazali ungakhangela ama stationery shops amaningi asithenga isa izinto nge foreign currency and it is a challenge kakhulu kuma parents ukuthi ngona benelise ukuthenga ama requirements wonke esikolo and this situation it will contribute i pass rate kakhulu yama students ukuthi ibe low bazafela mthombo ngoba most of the children bazoqhina besiya esikoleni bengalama requirements afanele yenza amabhuku adingakalayo ngapha esifundweni zapha.
Isekelo sombuso siyasho ukuthi uhambe esikolo kusukusela ku-grade 1 kufika ku-grade 12 noma form 6 kulilungelo lomuntu wonke. Ubona ngani konke lokhu okwenzakalayo kuyathinta na amalungelo abafundi abaku-grade 1 kufika ku-form 6? Njalo kuyini okumele kwenzeke ukuze kube lenguquko?
Iqiniso umfowethu ngesimo esikhona umphakathi kumele utshengisele ukuthi ungkhona awuphathekanga. Uthengisele ngani? Ngokudemonstrate mbele ama-teachers sihlalile mbele abantwana izikolo manje zivulwa bonke abantwana ngabe kuya ngani as an organization lokho ngeke ngikufihle. Abantwana beboycotte isikolo ngoba ifile ukuthi umntwana ahambe esikolo engalama requirements njengamabhuku ayenele.
Kodwa Zenzo, ukutshengisela kuzabasiza kanjani ngenxa yokuthi nxa sesikhathi se-exam sesifikile ukupasa akapasi ngenxa yokuthi akafundanga?
No. I think a point of correction. Ukutshengisela kulilungelo futhi in the constitution. Ukuya esikolo lakho kulilungelo in the constitution. It's our democratic right to protest ukuthi we need education ukuthi ibe suitable for everyone, irregardless of the situation, the government is responsible. So I think it is important. Ngoba kuyafanana ngathi uhambe esikolo Putnight. Akula kupasa ukuzaba khona because umntwana abangalama requirements abazali benemithi to raise i-foreign currency to buy amabhuku afunakalayo.
Minyaka yonke ngalesi sikhathi abazali bayakhalala besithi imali yokuhlawulela imfundo abalayo. Kodwa uzabona ngesikhathi lapho isikolo sesivulwa umntwana uyahamba esikolweni. Ubona ngani lokho kuzaphinda kwenzakala na ngolwesibili?
Obviously njengomzali angezeke uhlale ukubela umntwana engaya esikolweni eBebutmai. We know very much well ukuthi abadala they will struggle ngayo yonke indlela to make sure abantwana bahambe esikolweni.
Hayi Zenzo, ngikuzwile kahle bhuti wami, kodwa isikhathi asisavumi ukuthi siqhubekele phambili ngalingxoxo namhla. Siyabonga ngokungena kuhlelo bhuti wami.
Ngiyabonga futhi Mike, thank you so much
baba. Mthwakazo omuhle, limzwile umnumzana uZenzo Nyoni. sikhangela ukuqhubekela phambili ngodaba lolu kuhlelo lwethu labasakhulayo kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngolwesibili. Uhlelo luzabe luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. Asihlanganeni khona. Hayi ontanga, isikhathi du sesidliwe ngumangoyi olivalisayo enjabulo. Igama lami nguMike Hove, sengilishiya ngeke ngisithi libe ngosuku oluhle. Bye bye.
Siyabonga Mike, siqhubeke ngenhlelo zethu singene ekolwa masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
uzulukandaba kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngabantu abazendisayo. Sake sibone uzokuthiwa ke umtakazibani sengaphingaphi uzihambele nje sezihlalela le ndoda. Kambe kuvame kanganani konke lokhu? Ukuze sihlaziye lolu daba silonkosikazi Sheila Sibanda, siphinde njalo sibe lobaba uAlbert Ngulube. Akuyiqaliseli indaba nkosikazi Sibanda.
Abantwana ukuzendisa kathesi siphila kwenye iplanet, I think. Cause abantwana bakathesi ngake ngakhuluma nawe nale into esiyikhulumayo. Ngababuza ukuthi why sebekhetha ukuyazihlalisa beziyendisa kungazilandelwa amasiko like amasiko ethu ukuthi esintwini kwakuyenzwa njani inkomo yakhona. Abantwana baphendula bathi khona i-problem why besiyaziyendisa is not sebaziyendisa. Abanye bayahlala labantu okwenzela ukuthi beyazane abantu befundane. Ngoba ukuthathwa ngumuntu lingakayazi bathi esikhathini esinangikho kugcina kusiba lama-divorce.
Baba Ngulube, uyinansi indaba?
Ngiyayizwa leyo ndaba, uqinisile kodwa umama mayisho kanjalo. Uqinisile naye ngivumelana lakho lo. Ubona wami baba, omama bamanje awufuni ukuthi uhlale naye isikhathi esikhulu. Ngoba ungahlala naye isikhathi esikhulu labo bamanje, angazi lisuka yabona sekuthi yabona. Sesiteni nonke simjwayele kakhulu eyithola leyo. So manje kungcono kanti uma ungekho duze kwakhe, kuba ngathi kuba yisinyane yabona baba. Ngasawu mama la esho ukuthi ayisalasti into yamanje.
Ye, so ke nkosikazi Sibanda, pho ke ukuzendisa khonoku siyakubona ukuthi sokuvamile kakhulu. Manje pho kubanjwa njani?
Ukuthi ukuzendisa kulakabili. Kunokuzendisa kokuthi indlala. Yabo. Omunye umuntu ukuyabe kuyindlala yikho seziyendisa. But kube lokuzendisa kokuthi kulokungahloniphi. Yabo abantwana sisabatshela ukuthi kumbe anti abasalaye abantwana isikhathi esiningi sisachithile abantwana sibafundise ukuthi mabe khula kufanele kulandelwe njani kwenziwe njani lakhe njoba ngisisho ngithi abantwana bakathesi bathi ukuyahlala lo muntu ukuthi umuntu uzube mazi ukuthi noma sumletha sezokulobola ngumuntu eliyazanayo umuntu ongaku-abuziyo umuntu onjani liyazane no ngoba esikhathi esiningi umuntu wayekulobola nje kuthatha kuphela noma su-abuse kwakuba nzima ukuthi ubatshele ukuthi umuntu lo uyanihlupha ngoba umuntu yalo uyabe sokulobolile. Ukanti-ke ma usumazi umuntu noma sesithi uyalobola uyakhona ukubamisa abadala ukuthi umuntu lo asuye umuntu lo asihambisane.
So-ke uyakhuluma lapha-ke unkosikazi Sibanda baba Ngulube, nxa ebeka sibili uthi obabakazi kabasekho lapha emphakathini, kunjalo yini?
Hayi ukuthi abasekho ba bakhona kodwa isimo yiso sesiphoxa ukuthi kuze kube njalo ngoba omama nabo yibo sebethuka sebedlala ngakho ithola leyona kanti usuka wena uyimisele ngomama umama yena ebeseyibonele ukuthi hayi mhlambe impilo eseyiphila isekho ngcono la ibisiyashiya udlulele phambili uyayithola leyona abanye kusuka yebo kuyikuzendisa abanye kusuka ukuthi basuka sebekwenza ukuthi isimo sekhaya sisuka singamanga kahle babeyithola leyo bebethela yezale leyo mkhathi basuka bephoxwa yisimo sekhaya.
Akugqibe khonapho-ke nkosikazi Sibanda,
Ye, mina ngithi esikhathini esiningi thina obaba labo abaqoqa labantwana babo labafana labantwana abangabafana omama labo sibe lesikhathi labantwana abangamantombazana okwenzela ukuthi umntwana noma esihambise siyayende bekwazi ukuthi umuntu lo kufuze ehambe evela ebazalini kulotshole khona kwanamasiko ethu siwalandele ngoba kusithi kugcina abantwana sebengena kwezinye kwezidakamizwa lani ngoba amasiko ethu asisawalandeli sebe siyaziyendisa la kubantu bama-drugs lani begijimisa imali.
Ngiyakuzwa baba lokho kushiwoyo ngumama kodwa ngoba vele isimo abantwana bamanje baba ngiyake ngizwe bethi thina obaba yithi efundisa abantwana izinto ezinjengalezo. Abantwana bamanje kakhulu amantombazane abhema wonke babazenzeka ama-drugs yini bazenzeka abaye bakufunda esikolweni bese kuthiwa thina obaba yithi sibafundisayo.
Lo ngubaba Albert Ngulube ukhona ngale ke kwele South Africa. Siyabonga kakhulu baba Ngulube.
Okay, ngiyabonga nami baba ukuthi
ngithathe leli thuba njalo ukuthi ngibonge unkosikazi Sheila Sibanda ukhona ngale ke eBhilitane.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKips Dube Silale.
Kangele ezinye ziyawagcina amasiko kangele amanye amazwi bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala.
Sibongeke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyalamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyabonga baba Nkomo labalaleli lababukeli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje Nkomo labalaleli lababukeli njoba umnyaka uqalisa ithike sikhumbuzane ngeminyaka le esesiyiphilile lale elandelayo. Sizathola ke ilizwi lethu encwadini yamahubo 90 ivesi lika-4 lelika-12 lapho okufundeka khona kanje. Ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile nanjengomlindo ebusuku verse 12 sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Leli lizwi ke liyasibonisa ubukhulu bukaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba lapho ethi ngokuba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho wena muntu kuye injengezolo eselifiphele. Ngenye indlela uNkulunkulu ukhuluma ngokuba umnikazi wesikhathi usibambile esandleni sakhe ulako ukwenza lokhu afuna ukukwenza ngempilo zethu lanxa thina singananzeleli. Yikho kuvesi 12 kuthiwa sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Imvama ikuthi nxa njengoba umnyaka uqalisa sinezinto eziningi esizibalisayo esithi siza kwenza lokhu nalokhu nalokhu. Yebo kambe kuqondile kunjalo kodwa ke ngaphezu kwakho konke inhliziyo ehlakaniphileyo iyakwazi ukuthi ibale izinsuku lezo ngokuhlakanipha. Kuthi encwadini yezaga zokuqala ivesi lika-7 umesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha izikula ziyadelela ukuhlakanipha nokulayo. Ngenye indlela lapha ilizwi lithi nxa sisesaba uNkulunkulu yilabo esichaza kona ukuhlakanipha. Sidanxa sesibala izinsuku zethu sithole inhliziyo yokuhlakanipha. Inhliziyo yokuhlakanipha ngenjani kanti? Inhliziyo elokuhlakanipha ngesaba uNkulunkulu kuqala eyamukela yazi ukubana isikhathi lakho konke okukhona ngaphansi kwelanga kusesandleni sikaJehova. Inhliziyo lokuhlakanipha ngiyenza ukubana umniniyo waleyo nhliziyo labanye bakwazi ukubana bangabantu ababunjwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Xa kule nhliziyo yokuhlakanipha ukuthi kule nhliziyo yobula eyobula yona lesizwi lencwadini ezaga ethi inhliziyo elobula iyadelela ukulaywa abantu abangafuni ukutshelwa ontamolukhuni amahlongandlela abantu abazimisele ungahlalisani kahle labanye abantu abangamesabuye uNkulunkulu abangamhloniphiyo abanye baze bazenze uNkulunkulu baphansi ngobana besithi bahlakaniphile abanye bathemba izinto eziningi ezijiyeneyo kodwa uNkulunkulu uthi inhliziyo lokuhlakanipha ibala izinsuku zayo ngonanzelelo ngobana isikhathi leso siphiweyo kayisiso sakho ngesikaNkulunkulu sisesandleni sikaNkulunkulu uyatsho uthi ungaze ubona usithi wena lokhu kude kuyata sikhathi eside yena uNkulunkulu uthi kini kungumzuzwana nje okunye othi wena lokhu kungumzuzu kuye kungaqhubeka kube yisikhathi eside okusala yikuthi isikhathi sokuphila sisesandleni sikaJehova abaphilayo kabafunde ukubala iminyaka yabo kuze bazuze ukuhlakanipha banxa sebethole ukuhlakanipha bakwazi ukuthi lapha abaya khona xa sebevele bazalwa sekuseduzane ngobana konke esikwenzayo sizakulandisa ngeyinye imini zama ukubana umnyaka ka-2019 ube umnyaka lapho ozazama khona uzuza inhliziyo yokuhlakanipha ngomqalo kuwesaba uJehova kuzobona izinto zakho zokuhambela kahle isikhathi esikaJehova uNkulunkulu umesabe konke kuzahamba kahle
kuyiphethe mfundisi
thixolungileyo Jehova nimandla wonke emnini wesikhathi sonke xa siqala umnyaka ka-2019 sinike izinhliziyo ezizabala izinsuku zethu sithole ukuhlakanipha singabi ziwona iziphukuphuku neziwula eziyatholakala zibalisa zisenza izinto ezingalalo uhlonze empilweni zethu lalaba abanye sihlala labo sicela kubana usinike inhliziyo yokuhlakanipha ngokwesaba wena nxa sesesabe wena okunye konke kuzokulandela ngojesu kristu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
ngiyibonge lami njalo ngifisela abantu bakaNkulunkulu umnyaka ka-2019 omuhle
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sele themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Junior the big animal ehlabela ke kamnandi egciba uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi abangamalunga ayo bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwesikolo ngolwesibili. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.